Umpasikazi Tremont ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayo igazi sokuhlolisa ngumhlaba wonke.
Siyazikhanya ukuthi eZimbabwe impumela yokuhlola igazi isisibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sisebenza ngomhlaba wonke. SAIFO 15189 njalo bahlola igazi ezingeni kubantu abahlala kuhle. Siyabonga ngabasebenza kulesisibhedlela lanxa ekusebenzeni.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Nasisias Dzwangwa uthe sekulesikhathi elemelika lincedisa leZimbabwe kwezempilakahle.
Uhambo lwabo kwesikhathi eside kumhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-MLA.
Ingcitshi ebona nemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi yi-Laboratory Systems Improvement Specialist uNkosikazi Khanyiswe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe yi-America number one ikuthi we've got state of the art equipment and basincedisile kakhulu ezinto e-HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kusho ukuthi singathesta lapha.
Omkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemtshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imtshina leyi sayidonethelwa le-CDC in conjunction with the Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results akhe aphume. Ndaba imtshina yethu kathesi yenza amatest ayo 1225 laphana sazenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu sengeyaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wachothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe kulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Bengengakhuluma lomongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyachothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncintisa. Ukhetho lomongameli uBiden luyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sifake imali kwabalonda inkokheli abesuprestiza.
UNkosikazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatabeleland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona indlela ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu eMatopo. Yimele Studio 7 ngoBulawayo, igama labo ngezizathu sasibanda.